okwenzakala kakhulu e-Triple C ukubangisana kwamandla kuvamile nje ukuthi ku-organization kufike kwesinye isikhathi sokuthi abantu baba lomhawu lezikhundla. Okusuke ekuqale nje kuyindaba engathi kubangisana nje izikhundla lokukhulu sokuze kwaletha ukudilika kwe-organization ye-Triple C ngoba sesibona lo mongameli wabo sewabeka phansi umkhokheli we-Triple C uNokhamiza. Ekubekeni kweke phansi sokulethe ingxaki yona leyo ukuthi phoke la abade bengene ngetikiti lakhe phoke yena nxa sezisusile laphana usho ukuthi labo sebesukile seqala iqembu elisha kume mhlawumbe labo sokumele basho ukuthi basala lalo uChabang osefaka abakhe. Konke lokhu kubisa ingxaki kubisa la lokuntengantenga nxa sesikhangela kwezodemokhrasi nje ku-undermine idemokhrasi nje.
Ye kodwa nibona zani kuya phambili ibandla leli ngasuze lidabuke phakathi kuzahamba njani?
Kuvele kule ngozi yokuthi lingaphinda lidabuke phakathi ngoba sinazelela ukuthi vele kwakungathi i-coalition nxa sinazelela vele sisusa sayi-Triple C ngathi yayihlanganise amabandla ake axabana emvakali ngakho-ke akula bufakazi ukuthi sebesele bodwa kuyasala nje kulicembela izimele lingalakuxabana. Esingakukhayelela kulakho ukuthi iphinde futhi ixakululeke futhi yona le i-Triple C eseleyo ngoba nxa ingxaki ibe ukuthi bebesola umuntu oyedwa ayikhona i-system kade ikhona kuvamile nje ukuthi kuzosala kusiba lo mkenke futhi ongavuleka
sozingalali
i-Triple C ngoba
singathi uChamisa sedose wayale wasenzela okwakhe kuzathi phakathi khonapho liphinde futhi ibandla leli lidabuke futhi kunjalo sibi
selingaphinda lidabuke futhi njalo asikabi lobufakazi ukuthi bangaki abaza yama kuChamisa futhi besuka khonapho kuChabango bakhona abasahleli nje ecingweni abasafuna ukubona ukuthi ngathi amandla wela ngaphi labo yiba bangalethi ukuthi ixhamuke phakathi futhi leyo Triple C yabisele silakho ukuthi umnyaka lowo siyaphela siye sabona sibili utshintsho oluningi phakathi kwe-Triple C.
Abanye bathi-ke bezongena impehlane bathi bezongena impehlane phakathi khonapho hambe kungani kunjalo futhi badlele busayo
pho-ke abanye bakatsho njalo asike sihle sithi hhayi ngamanga kumbe liqiniso siphinde sikhangele ukuthi kuvamanga nje ukuthi noma kuyimpehlane impehlane eyidinga lapho engena ngakhona nxa ukuthi kungena impehlane kuthiuthi kube le ndlela evulekileyo ukuthi ingene ngakho-ke mbonani bengayami ekutheni ukungena empehlane balakho ukulahlekelwa yokukhalipha bokuthi kusasa indlela abahlela ngayo ama-systems abo abe nokukhalipha okungathi kuphucukile ngoba ye kulokuhlangothi oluthi ukungena empehlane kube nohlangothi oluthi hhayi bekuvele kungathi kulokuntengantenga ekuhawukeleni isigaba sokubusa nje khonapho ngoba abantu kuyavama nje ukuthi omunye umuntu abe lobuhwaba nje bokufisa ukuthi laye abe sesikhundleni sona lesiyana.
Ye singathi-ke uChabango sezibambe esidukwini yini nguye sengumnikazi webandlalela
okwamanje ngathi ingakacaci ukuthi ake sithi sesithi ungathi usemnikazi kodwa hhayi amandla e-influence ulayo sibili ngendlela esikubona ngayo ngesigaba sike azinika sona esokuba ngu-secretary general ula mandla sibile angeke bayoyise ku-Triple C pho-ke ukuthi ngubani osele ngumaqhuzu yikho kungacaci khona ngoba ngokwenza kwakhe kakhanye ngumuntu ofuna ukuba ngumaqhuzu phezulu mhlawumbe singathola lokuthi bakhona nje isandla semfene nje esicathe ngemva kwakhe yikho esiza kubona nje ngokuvela kwesikhathi kubana kathi mbani vele efuna ukuba ngumaqhuzu